Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkumo ezihamba phambili.
I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregister khona.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kokhetho lwangomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile. Siyajabula ukubona indaba ye-violence athi siqalisa ingane ephile la futhi.
Abezanu PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa.
Mbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali, iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi le-Europe ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe aku-NATO mayelana ngempi yase-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lihlele namuhla ukuba lusuku lokuthandaza lokuzila, njalo linxusa uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ephatheke kulolu hlelo ekhulekele ukuthula phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Leli bandla lithi abakhokheli bamasonto lamakholwa kumele babambe iqhaza bekhulekele umusa kaNkulunkulu lempumelelo yelizwe. Lithi umthandazo lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kathathu. Umkhuleko wakuqala uzasungulwa ngehola lesithupha ekuseni 6 o'clock, uyephela ngehola lesikhombisa 7 o'clock. Owesibili uzaqala emini enkulu ngo-1 o'clock, uyephela ngehola lesibili ngo-2. Okugcina wona uzaqala ngehola lesihlanu ntambama 5 o'clock, uyephela ngehola lesithupha ngo-6. Kusenjalo abe-CCC bathi bamelele ngabomvu namuhla impendulo evela kuZimbabwe Electoral Commission kulandela umhlangano abawenze leziphathamandla zali khomishini izolo bekhonona ngesimo se-voters roll ukubhaliswa kwabantu lenombolo zocingo zalabo abazaqhuba ukhetho ama-polling agents, kanye lokwenqaba ukuthi kusetshenziswe impawu zamabandla ezilemibala yawo emaphepheni wokuvotela ama-ballot papers. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obekuqula laleli bandla elihlangane leziphathamandla zezekhi izolo.
Sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangikhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza izekhi kwinti zeki i-voters roll elizayisebenzisa mhlaka 26 yiphi, sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregister khona, kuze kuthiwa umuntu wade ihlala njengokuthi odihlala eluveve ku-address yona le yadikhona usetshintshiwe wahambiswa ku-polling station eyinye kodwa ekwenye i-constituency kodwa lapho ade hlala khona kungatshintshanga. Sabona ukuthi kukaningi abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwatshintshwa behanjiswa kwamanye ama-wards kumbe kwamanye ama-constituencies abantu bangkhona bengacelanga uku-transfer labanye nje abantu ade abeku-voters roll ongamelanga babekhona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi kulabantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi ku-address bekuphonga kubhala ukuthi unknown. Ngelunye udaba esicale ngalo kwaze kwaba lo daba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe beseyatraina yizeki kwathiwa kumele bebhale amabizo abo ukuthi bebazakala ukuthi ngabobani njalo lama-phone numbers abo. Yebo, siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi COVID imumatheke kodwa bese sibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu. Sikhuluma ngoba emarondela kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi lizaba ngama-agents ngobani i-list silayo. Sizokwazi aba le ndaba futhi yenzakale eKwekwe lapho umtade trainer umuntu ezeka ade trainer ama-agents ethu ubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumele ngabe belama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station. Okokugcina yindaba ye-ballot paper. Sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white but thina njengebandla silandele umthetho oku-electoral act section 545 utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yi-candidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe. Njalo besikhanye besibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu akakhanyi.
Inhlanganiso ye-ZEC yona iphendule yathini?
I-ZEC isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izasiphendula. Igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani. Njalo iZEC ibona abeZEC bathe akukhathesi kumithing yonale abangeke baphendula lutho ngoba bamele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments angikhona yiwalungisisa izinto zonalezi.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ibandla le-ZANU-PF lona likhangelelwe ukwenza umhlangano walo ukukhankasela ukhetho okugcina eChitungwiza namuhla. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma othi bakhangelele ukunqoba ngomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile. Siyajabula ubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheka igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubani ayosimela endaweni ethize, hatshi ukubana sekumele sibe ngabantu asebesenza udlwangudlwango obugcina budala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile, sesikufuqile, sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana kamsala day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathathi.
Abe-CCC bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze lidobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele, sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Nxa behluliwe sebona nto ekuqibilezela. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yikuthi kona siyakwazi ukuqibilezela, yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo, Mutare, Gweru, sihlala sidziwa kulawa madolobho. Nxa besisenza khonoko ukuqikezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho kulabantu khona abamele ukuthi ngabe kuthi abona bayenza lokhwana kuthi abona yikuvusa kakhulu omele ngabe yibo abenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo. Okutshengisela ukhetho lolu luyabe lunjani, luyabe lukhululekile lu-free and fair. Asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni, yikho okwenzakalayo. So akula ukuqibelezela okukhona okwenzakalayo into nje ukuthi na omunye umuntu kafuni yena unqotshwa
kuyiwa kukhetho luka 2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka
akumiwa kwezomba ngazwe akumiwa kumele kuhlala abantu beku ground abantu besenza izinto ezenze ukuthi na zikhwabithwe ngabantu ukuthi babavotele so asimi sihlala sihamba sibona ubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba lempumela esiyikhangeleyo anti yabona kunje so umongameli wethu ubaba umnangako ubhizi uyabhoda kathesi ebesemathi north lapho esibone khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewange ngale u-7 lo-8 okuzawuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba lo getsi omningi ozagcina esenzeka ukuthi kubana lapha ezimbabwe sikwanise ubana lo getsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhwana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awuke walunga kungenamagetsi awulungi njalo kungelamanzi yikubona futhi ufike egwayishangani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Kulo isifazana wecholocho owaqunywa ingalo lonyawo ngesikhathi segukurawundi odinga uncedo lokuthi abazelwe izitho lezi ngoba ephila nzima. Unkosikazi Joyce Ngwenya walinyazwa ngamabutho e-5th Brigade ngomnyaka ka-1983 eleminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyangalombili 18. Ngokuncediswa inhlanganiso yeibhethu likaZulu lomphakathi uMangwenya ubonane labodokotela abazabaza ingalo yakhe lonyawo kobulawayo izolo kodwa imali kayeneli ngokunjalo sokusungulwe ikhasi leGoFundMe lapho abalesifiso abangaphosela khona imali ukuze asizakale Leli khasi litholakala khona enkundleni yeGoFundMe phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Survivors Support Fund. Sixoxele siphathamandla seibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhla ka 20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho sithe senze leso sikhumbuzo. Ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa isicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi segugurawundi waqhumeka unyawo olesandleni sokudla wazoqhumeka isandla senxele. Ende eqhumekele leso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshwe kube ngani kuthiwa wanyathelwa isitimela. So sahamba sisiya khonale okokuqala sangambona okwesibili sasesimthola sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha. Okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo necrash la selimlimaza so saxoxisana lezakhamizi kobulawayo sathola usekelo olunye siluphiwe ngomele iBulawayo Central ePhalamende uHonorable Nicola Watson sihambile izolo sayenza idonation yangkhona sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo namhlanje ohambile ibayammeasure kuqalile iprocess yokuthi bemlongisele unyawo so ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile kodwa siye sikhumbuzweni sabomama njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month so u-16 March eCholocho omama bachiswa bachiselwe endlini so kodwa sile sikhumbuzo khonale eCholocho miningi imisebenzi yalokhu esisayenza
Abalimala ngesikhathi segugurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba?
Abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isile minyaka emibili umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo izinduna i-collective labezinkonzo kodwa kakayenza umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims and sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele osokwenziwe nge-victim ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo uhlelo lololu ngabe lwaqala ngabe bakubadlule emhlabeni sebechilo babufakazi lalokho abakubonani batho lokuthi bafunani.
Amatshe esikhumbuzo seGugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa seliwabiselile yini?
Okwamatshe abhonjwayo yebo abhonjwa, kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into, ngoba silehlelo oluthi healing through remembrance. So uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo. So ubulala amatshe watshontshayo akahlukumezi ibhetshu likaZulu, uhlukumeza ama-victims, ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo. So sizawafaka eMartinorth, sizawafaka eBhalakwe, sizawafaka eTsholotsho, sizawafaka eLupane, sizawafaka eNkayi, sizakuyafaka eSilobela, sizakuyafaka eJombe, sizakuyafaka eLwagwele. Indawo zonke ezahlukunyezwayo sizakuyafaka eBhalakwe, sizakuyafaka eGwanda, sizafaka indawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona konke kubobubili bawafuna sizakuyawafaka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi laseEurope namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli zamazwe akumanyano weNATO loweEuropean Union phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele Belgium. Esuka eBelgium, uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi. Ele Poland lingumngane weMelika obalulekileyo ngoba lile nkamba zamabutho aleli lizwe. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoko ukuthi uJoe Biden uya khonale eEurope. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi i-NATO le-G7 asengamazwe aphilayo, abambeneyo, ahlangeneyo, angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho ukungena kwayo iRussia eUkraine, ivele ilwisana leNATO, iyagolomba ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokhu kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo kufanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi superpower of course. Kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabukana phakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia. Ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ilazo. Okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-frame machine enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa, kodwa ke uyabelokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Umnumzana Rafael Mthombeni uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla le-Triple C likhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe uphawu lwayo kukhasi lokuvotela i-ballot paper. Inkundla yesayithi ithi ibandla le-Triple C selethese iZANU-PF umlando wokuthenga amavoti ebhinga. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. I-Chronicle ithi inkokheli yosiko isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokubulalana mahlayana kwabasakhulayo osokubhahile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi eseCabo Delgado kwele Mozambique isibangele ukuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu zivalekele imizi yazo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weleSudan wamukele ngenjabulo ukwetheswa izijeziso zenotho kwamapholisa kulelo lizwe iMelika phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amalunga eSenethi izolo aqhubeke evivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuba ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Amalunga amabandla omabili abalisa elamademokrasi lelamarepublicans ebebuzisisa uJackson ngezinqumo aseke wazethula enkantolo yephansi kanye lokuthi alubana ethe wahlangana lodabathize eSupreme Court uzaluphatha njani. Iparlamente ingampasisa uJackson uza kuba ngowesifazana onsundu wakuqala eMelika ukuba ngumahluleli wedale leSupreme Court. UJackson uzavivinywa okokugcina ileli dale namuhla. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Indima ankomo edlalwa ngamajaji iyindima ehlonitshwayo kakhulukazi, iyindima egqamileyo, iyindima elesithunzi, iyindima edinga ukuthi loyo oyidlalayo kube ngumuntu olomqondo ohluzekileyo. Ikakhulukazi kulona leli lizwe esikhuluma sikulo ele America, akusilo lizwe nje le judge leli esidinga ukuthi sibe lalo, akusilo judge nje kodwa kuli judge eliza kungamela inkantolo enkulu kakhulu kulazo zonke e-United States of America, lokho esikubiza ngesilungu ngokuthi Apex Court. Ngaleso sizathu ke incabanga ukuthi ama senators ahlohla ujudge ngemibuzo balezizathu zonke balencindezi enkulu kakhulu ukuthi baphume lo muntu olungele ukuphatha loyana umsebenzi. Sike sabona ukukhathazeka malungana lezenkolo yakhe ujaji loyana, sike sabona kusiba lokukhathazeka malungana lendlela abhekisisa ngakhona laba abahlukumeza izingane ngokocansi, kungathi kuba lokuthandabuza. Kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni okumqoka kakhulu yikuthi balencindezi yokuthi bathole umuntu onguye ofanele ukudlala le ndima ngokuqondileyo.
Alubana ethe wakhethwa mpela, ubona kuthumela mbiko bani lokho ebantwini ikakhulu abamnyama?
Ngicabanga ukuthi kuzaletha intshukuntshu, kuzaletha ingwabingwabi, kuzaletha ithemba ikakhulukazi ebantwini laba esibabiza ngokuthi ngama-minorities, that is abantu abamnyama labakwezinye izizwe nje ezehlukahlukeneyo kodwa abawela ohlangothini lwalokho kubizwa ngokuthi ngama-minorities. Akuzi ukuletha ithemba kulona leli lizwe lase-United States of America kuphela, kodwa ngitsho lasemhlabeni wonke jikelele abantu bazaba lethemba babone ukuthi lento singenzakala, lento yinto engaphila ibonakale ukuthi ngempela iyaphila njengalokho idemocracy yase-America isibuvezile lobo bufakazi. Singakhohlwa futhi lamazwi ka-Obama ngemva kokuba ekhethelwe ukuthi abe ngupresident onsundu we-United States of America, ukuthi wathi yena labo ababengathi bayakuthandabuza, laba ababengathi bale mibuzo ngokuthi idemocracy ye-America iyaphila ngempela, impendulo yenu nansi. Kodwa ke ngokufanayo futhi asingakhohlwa ukuthi umama lo akazenzeli yedwa isinqumo khona e-Supreme Court. Kuya ngokuthi bakhona yini abamesekayo, ngoba ekugcineni into ebalulekileyo ukuthi i-majority ithini kuma-judges ayi-9 wonke ase-Supreme Court.
Ubona esiba khona yini ama-Republicans Ncube azavota ebambane lama-Democrats bevuma ukuthi uJackson abe ngumahluleli?
Kunzinyana Nkomo ukusho ngesizathu sokuthi into esiyibonayo lapha e-America okwamanje ukuthi kulalento abayibiza ngesilungu ukuthi i-polarization edlala indima enkulu ikakhulukazi lapho okuyabe kuvota khona ama-politicians. Into engayitsho nje kuphela ukuthi ngicabanga ukuthi ibandla lama-Republicans balayo futhi ingcindezi kakhulu ukuthi bengabonakali njengebandla elicwasa, noma ngathi ibandla elile ketabechavi makusiza odabeni oluphathelene labantu laba ababengakhangelelwanga ukuthi babe ngabantu ngezikhathi lezana ezedlulayo. Siyakhumbula ukufika kwabantu abamnyama labanye abantu ngaphambilini ababengenziwa bantu kona lapha e-America, ababethathwa njengempahla ngoba babeyizigqili. So ngicabanga ukuthi bakhe isithombe sona leso esizanikeza abantu ithemba lokuthi ilizwe leli ngempela kulilizwe eliphilileyo lapho kule democracy ephilayo khona. Ngicabanga ukuthi ingcindezi yokwakha leso sithombe balayo abebandla lama-Republicans. So ngicabanga ukuthi lakho kuzadlala indima enkulu khona lokho.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kwama-by-elections ngomgqibelo. Abezanu-PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kuya eEurope namuhla elanda umhlangano weNATO ozahlaziya udaba lwempi yaseUkraine. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.